umhlakazi indaba le iyaqala ngoba nathi kukhanya ngathi ilizwe lelivele nje eliyilizwe elilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje enobunzima obuthiyene lobo emadolobheni obamanzi lamagesi lantani. Kube sekusithi-ke ibandla lezanu p f libe selikukhangela khona lokho libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu indaba yesisu indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla baza kudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu ase edlile. Yiwo umbono wami nalowo lokwethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakuza zibonela indlala izakusubula. Sangakhona siyakwazi kwezinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumhlanganiso ezizimele zodwa. Siyakwazi ukuthi abantu-ke abazodwa isiko labo abasekela ibandla elibusayo bayabandlululwa. Ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho embona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje iZanu PF yabe lokhini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akulamuntu obakwazi ukuthi uvotele bani. Kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uletha umcijo oqathekileyo. Bakhona abantu abasakholwa ukuthi lanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi. Abantu batshela ukuthi lapha kule i-polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vele abaziwayo emabhukini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokutshalwa kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga iZanu PF ngubani. Iqiniso bayakwazi khonona lokhu abanye kodwa mna mbona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abafunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala inje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangakutholiyo ngoba bengasibo bezana. Lokhu mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mithelo okumele ithinswe khona khonapho yilapho kulobugeleke khona lobugeleli
pho manje kuthiweni.
Ye mbona ngathi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu. Abantu basafela ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelani. Abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembisi ukuthi zizalezela lokhu lalokhu lalokhu. Izame yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chaphazi impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho. Amabandla aphikisayo kala lutho angalunika abantu. Abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlanganweni babuyele okuyiokungane ababe kuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwe-rayithi impuphu inhlanyelo amabele bona okhulumweni lapho. Manje amabandla laphikisayo vele kala lutho. Engibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapho kabasuke abantu emadolobheni yiloo nalowo akayenyiwe ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esuke emadolobheni sisiyakhankasa ngesikhathi sokukhankasa kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobuhlobo ngibona ngathi abantu kabeke basuke esikile emadolobheni benze khona okwakusenziwa kudala amabandla khona limuvo zabo umuntu omunye nomunye ayekhankasa ikakhulu lapho aziwa khona azisithande nabantu alalile le ndlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisilidan siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphilisayo kababuyile bayehlala phansi bangamelele amarali kuphela kuyehlalwa phansi ngapha kuyehlahla la nxa abantu bebabili bebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwi lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile akade bekhankasa sebezibuyilele emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kubodwa khona.